sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama ballot papers azabe ekhona endaweni ezikhutshwa ukhetho lama by-election kusasa enamabizo amalunga alo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu abakade besemabhasini bengene kweleSouth Africa bengela maphepha iningi labo kungabantwana abakade besiya ebazalini. Kulo wesilisa weBindura salamaviki amathathu evalele esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa osobulele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu 130 abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengela maphepha. Phakathi kwalaba bantu kubikwa kulabantwana abangamachumi phose ayisikhombisa 77. Sixoxa ngalolu daba loLizwe Dube owenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa.
Into esidabula kakhulu singasizizwala nje zaseZimbabwe sidabula kakhulu kakhulu sikuzwisa ubuhlungu uma kuthi abantwana bezovalelwa bezama ukuthi bezobona abazali babo. Kubuhlungu kakhulu ngesikhathi lesama holiday umuntu abebhekela ukuthi uzojabula labantu bakhe.
Kuyini ke okwenza ukuthi abantwana nxa besiyabona abazali bebe bengela maphepha eneleyo lapha?
Okunye kudalelwa ukuthi abanengi abasuka emakhaya abasuka ngokudubeka bengiyabanye abala maphepha bangaba elokungena eSouth Africa zothola abanye basebenzisa amaphepha angapha angekho lawo emthethweni. Yikho sikhala kangaka sikhalela ukuthi sibe lamalungelo ethu lathi sibe lezinto zethu ezifaneleyo.
Nxa abantwana ke sikhangela emthethweni behamba beseqa imingcele bengela maphepha eneleyo kuba lengozi ke laphana yokuthi nelise ukuba bengabanye abajontshiweyo nxa abazali bengekho. Ukubona njani lokho?
Hayi, mina kangiboni ukuthi abantwana bengatshontshwa iminingi iminyaka abantwana behamba bengena besiza ngapha. Ngezinye indlela lokho ikucindezela lokho okwenzakalayo. Ngoba lo muntu osuke nabantwana uyazi ukuthi umntwana umusemzalini wakhe. Lo muntu ubhadalile ebhasini, ubhadala imali epheleleyo, ube kulelungelo ukuthi uyibona uma ukuthi wetibabamba ababophe lo driver lo bemtshela ukuthi hayi lento le eyenzala asiyifuni, anqona ukubuyele labantu.
Abanye ngabathi hathi iSouth Africa ayila problem lapha bathi hayi ukudula ke kwama passport ngokunye okwengeza udubo lolu ukubona njani?
Yikho vele lokho vele ngoba ipassport siyadula manje. Ipassport lethe yona le umuntu abeyihola ngapha eSouth Africa ayifiki kule amount le ekhulunywe yipresident yethu. So yikho abantu bezobuya ngama border jumper ngoba abayenelisi ukuthi bathole le mali ukuthi bethathe ipassport.
Lo ngumnumzana Lizwe Dube wenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa obexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg.
The Voice of America.
Kulo wesilisa weBindura oselamaviki amathathu evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa osebulele ilizwe njalo walethela uZulu weZimbabwe udubo olukhulu kanye lokuthi kugcwele amasela kubandla leZANU-PF. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aphakathi kokulwisa ukuthi umsolwa uMnumzana Patrick Kingirasi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. baningi abantu asebebotshelwe icala elifanayo ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification Reform Act okuyinto ezazisenzakala kakhulu njalo phansi kombuso kamuyi uRobert Mugabe. Undungamele ngomo e-Studio 7 uxoxele lunga le-TCC umnumzana Sweden Chirodza yena othi ukubotshwa lokhu kuveza sobala ububi bombuso kaMnangagwa.
Nxa sokukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu, lokho osokwenzakala yinhlamba ikuyeyisa abantu, uphatha abantu angani yizigqili okwenziwa nguMnangagwa. Kwakuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwi ukuthi kwesinye isikhathi uMnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe, kodwa thina sasivele sikwazi siyazi imbali kamasuku loDabengwa ababotshwa bengelamacala, uMnangagwa engu-Minister of State Security, abantu babotshwa iminyaka eminingi, kwaba labo Job Sikhala abavalelwa phakathi bengenise entolongweni bengelamacala bengathonisanga njalo kungelasigwebo. Now nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu uyakhuluma yena ethi uyehluleka, sikubiza ngesikhiwa sithi freedom of speech, okutshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile, kathethisanga phela umuntu ukhulume umbono wakhe. So lokho okwenzakalayo vele kuhle kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu, enguye owayebangela ukuthi libizo likaMgabe lingcole kangaka, nguye yena lo uMnangagwa lebandla lakhe abalibizwa ngebizo lokuthi Lacoste.
Lina njengebandla eliphikisayo mnumzana Chirodza, kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa mahlayana bebotshelwa ize? Kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje.
Nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayithi yi-president, kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe. So lokho sokwenzakala kuhle kutshengisa ukuthi akukho emthethweni, ngoba imthethwandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala. Kodwa sikubona ukuthi osokwenzakala ukuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlala ejele mahlayana kungelacala elabe likhona. Sisho ukuthi sesiyizigqili zeZANU-PF, siyizigqili zikaMnangagwa lapha ezweni.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kaMnangagwa. Ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili?
Ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona owakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa uMgabe, bambiza bekungulumumba kodwa wayokhulula. Manje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi, usithi ukuthi umbuso kaMgabe wawukhululekile, awukaMnangagwa ngundoda kusadalala abantu babanjwa ngamandla.
Umnumzana Sweden Chirodza ngowebandla eliphikisayo ele-TCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Umuntu ephula umthetho uyabotshwa, kungakhathalekile ukuthi umthetho lowo obusayo uMnangagwa ngoba obusayo ngubani. Obusayo wonke umuntu obusayo lizwe lethu leZimbabwe lile mthetho yayo. Kodwa-ke mina into emangalisayo kubona amagqwetshana la anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethisa umongameli uyabotshwa. Umthetho nalonokhona kwanosuse kuqala bese sikhuluma ngawo vele ungekho, kodwa umthetho nalono ukuthi yona umuntu engathethisa umongameli upresident welizwe yikubona umthetho kathese kulelokuzenimthetho okhona ovikele even umongameli ukuthi kabotshwa esesihlalweni, kathonisiswe sesihlalweni. Ngokunjalo yimthetho yelizwe leyana nkomo.
Kodwa baba Gawule, nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli, kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli, ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela ba
hathi ukusola umnanga kwakusiyo inhlamba ngoba umuntu wonke ulelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akukhulume kodwa engathethisanga freedom of expression umuntu kumele ezexpresse ngendlela afuna ngayo kukhona kusekelo sombuso seneso ungathi iZanu PF kumbe ukusola iZanu PF ngalokho lalokho ayishukuthi udalicana ungasola even umongameli even emaralini anti yawuzwa abantu be-addressa besithi umongameli ye sehlulekile lapha lalapha ingane inkomo bazake beboshe labo abantu abanjani mina angikukholwa ukuthi kuyikho khonoko kuphela ukuthi ukhulume wathina umnakaba ehlulekile sekukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into ibotshelwayo yikuthethisa umongameli kule nto enzela yona nkomo akula kuthethisa lapho ngumuntu osayo laye osola olesolo yakhe ngayo umongameli esola ingubo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa so uyabe ekhuluma umbono wakhe kodwa-ke ukuthi nxa esebotshwa obotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho engxela obambophayo kwekunye angakukhulumiyo enxa wathethisa kodwa sokungazwakala kuhle nxa esesiyafika ekhoti nxa yenala cala athethisanga wafika umkhulu lekhoti ukwakulaqala kuma umuntu oyenzendalo
Ngokutsho kwamagqwetha iyo inhlamba yena leyo yakhulunywayo ukuthi umnangagwa uyehluleka njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule ngoba kayisuye owakuqala lo sebebaninga sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni basola umnangagwa ukuthi uyehluleka baninga sebebotshiwe phezu kwalokho
kodwa nkomo ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokho ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ibithi nxa i-addressa noma ngaphi bebephuma langaphi lakumabonakude bebephuma bekhuluma besithi umnankagwa seyehlulekile ukuthi soko iZanu PF yehlulekile lapha kodwa zange mbona umuntu obotshwayo
umnumzana Believe Gawule lilunga leZanu PF Abalimi bakhuthaza ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula insimu ukugebha amagodi lokunye kodwa bengaqali ukuhlanyela. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu lingakaqali ukuna njalo abanye abalimi sebelahla ithemba njengoba izifuyo zingasela manzi lamadlelo. I-Studio 7 ikhuluma lomqondisi wenhlanganiso ye-Agritech Samathebelele North umnumzana Dumisani Nyoni.
Okokuqala kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka obe elimini kumbe le minye nje iminyaka kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwesimo somkhathi siphuze ukuthola izinto khathesi abantu abaningi sebehlele sithi yindlala kodwa kulihlu lethu sikukhangela ngokuthi khona izulu seliphuzile ukuqala esiyakuthi ngesilungu i-late start to the season. Izulu liyalikwenza ukuthi liqalise libuye lihambe lithi selisiyavuya kwesinye isikhathi sibe sesithi hhayi lapha kube yi-false start but khathesi i-late start liphuzile ukuqalisa ukunezulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo eziningi ezinjengabotsholotsho onkayi olufane omango ulilima ngapha kusiya eGwanda bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala lilona elitiwa lihle ligeleze lingene emadamu kube amachibi izifuyo zibe sezitole ukunatha pho ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho abalimi indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizikhele sizinathise inkomo sizikhelelele sizinathise kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wethu lomgodi singedisane laye ukuthi kuponjwe amanzi okuthi izifiyo zethu zithole ukunatha emadleni lapha akusela lutho kungasela lutho nje emadlelweni sokudinga ukuthi abalimi aluba kuvuma sithenge utshani sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo sibe sizipha nje mbijana ama 2 kg 3 kg nenkomo ukuthi ziphile ukuze kuyefika isikhathi ezikhalisa ukuna. Sibe sesikhulekele ukuthi liphethe libuyile singakadluli o 20 December khonapha libe seliseuke.
Abanye ngabathi bona singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili laphana.
Okunye endinga ngikuchasise ukuthi nxa liphuza ukubalisa so izulu okwenzakalayo ukuthi siba lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi kuyabe kufuna ukuthi khona-ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudepha amagodi lokhu esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkabi lokhu esikukhuthaza. Kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi laloba yishiphi isikhathi kade izulu lingani.
Lo ngumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agritex eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni. Impi phakathi kwe-Israel lebutho leHamas lafaka kuluhlu lwamaqembu amalwecatsha adlulisa amalawulo amaterrorist iMelika iqhubekela phambili iqina. Kule mibiko ethi unina womeli wePalestine eZimbabwe, umnumzana Almasiri, ubulewe ekubhonjweni kwelinye lamadolobho eGaza yi-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo owehlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu.
Okwenzakala ePalestine kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo, ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje ngoba wonke umuntu ulelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Yeah. Singabona kusiba lokumiswa kwempi emaduzaneni na.
Yebo, impi ingama emaduzaneni kumbe iqhubeke. Osokuqakathekile ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu kwesinye isikhathi belamandla bongu-2 okwenza kudingakala ngabantu abangaba ngomlandankulu. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatotozele kodwa bancedise ukuthi kumiswe okubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye-United Nations isithi yona kungaba lodubo laphana oluyenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa impilo ingaqhubekela phambili, esithi ukutshaya kwe-Israel laphana kungenza ukuthi kube lenzondo enkulu ezatshiya kuqhubekela phambili impi yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ngoba abantu kuma betshayiwe abaye befele ngemva kwezikhathi bayakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzela. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ukuphindisela. So ngibona ngazathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imiswe masinyane ngoba abafele ngabafowabo izihlobo zabo. Labantu nje makhelwane uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babulewe kakulula ukuthi sokukhohlwa ngakho nje khangele eceleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota, ama-ballot papers, azebe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by-election kusasa, azabe lamabizo amalunga alo. Njengoba selikhweze e-Supreme Court isicelo sokuphikisa isinqumo se-High Court sokuwavimba ukungena kulolu khetho. Umthethandaba we-High Court unqume usekela isinqumo sozithi ngunobhala jikelelo we-Trip uSomnumzana Sengezo Chabangu esokuthi bonke abaxhotshiswayo edale lephalamende lakumakhansila bengavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwakusasa. abekomishini ebona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission babika labo besithi sebedinde amaphepha amatsha okuvota angela mabizo abe-CCC axotshiswa ephalamende nguChabangu. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Ekhuluma emhlanganweni awenze le ntathelizindaba eHarare, isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mphananzo uthe ibandla lakhe likhangelele ukubana abekomishini ebona ngezokhetho eYezek kayisoze ikhiphe amabizo amalunga ebandla lakhe emaphepheni okuvota ama-ballot papers azabe sendaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by elections kusasa. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo weZEC umnumzana Rodney Kiwa utshele iStudio 7 ukubana kudala sebedindile ama-ballot papers lawa angasela magama abe-CCC axotshiswa edale lephalamende ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Jabangu. Nanxa isinqumo esethulwe ngumthethandaba owe-High Court izolo sisekele isicelo sikaChabangu sokuvimba amalunga lawa ukuba engancintisi kukhetho lwakusasa lwama-by elections bekungela bizo likamnumzana Munyaradzi Phibione kufa kutizwi obengummeli wemavukuta fara izolo kodwa namhlanje beselikhona okutsho ukubana ngasenelisi ukuncintisana lomnumzana Scott sakuphanya owezanu PF. UChabangu sonke isikhathi lesi ubetshela abantu labezindaba ukuthi kwaba liphutha ukufaka igama lika kufa kutizwi kuluhlu lwabaxotshiswayo edale ele National Assembly kodwa isimanga namhlanje ibizo lakhe libonakale selikhitshwa emaphepheni okuvota. Ingcwethi ezibona ngezemithetho yokhetho ezenhlanganiso efana leyeZimbabwe Election Support Network zithi imithetho ithi nxa kube lokuphikiswa kwesinqumo somthethwandaba waphansi owe-High Court njengalokhu kungafakwa isicelo sokuphikisa edale laphezulu ele-Supreme Court yonke into kumele ihle ime andubana idale laphezulu seliphe elaso isinqumo. Abenhlanganiso ekumsebenzi wokufundisa uzulu ngamalungelo abantu kwezokhetho eyeZimbabwe Election Advocates Trust bona bathi lokhu okwenziwa ngabeZEC lohulumende yikwephulwa kwelungelo labantu okungazake kubonakale njalo yikuncindezela abantu beZimbabwe. Ukhetho lwakusasa olwama-by elections lwenziwa ukuze kukhethwe amalunga edale ele National Assembly ethatha izikhundla ezigabeni ezithoba munemunye ezibalisa iMavukuta Fara, Bhinga North, Lopane East, Cowdery Park, Bulawayo South, Lobengula Magwegwe, Bite Bridge West, Nketa, Nempopoma, Mzilikazi, lamakhansela alishumalane. La nxa abe-CCC besithi wonke okwenzakalayo elizweni yisihluku esingakaze senzakale emazweni omhlaba njalo yimisebenzi yabezanu PF. Bona ke abezanu PF bahlala bekulandula lokho besithi kabalani lokwenzakalayo ngokuxotshiswa kwabe-CCC edale lephalamende lakumakhansili kodwa kuyikudonselana kwamandla okukhokhela i-CCC belwisana bona ngokwabo abe-CCC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to begin. Was a Friday, my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi ogcile kumdumo kamaskandi ozibiza ngokuthi iphotha amanzi lakwamathe ephethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa lontungameli Nkomo owe Studio 7.
Sizongithanda kithi kwamthakathi nje ne-Studio 7 yasibekelela lazo. Mina ngiqhamuka esigodini, ngibuya esigodini la ngibuya khona, nginokuhlala futhi lana kobulawayo. emculweni ngifike khona ngonyaka odlule last year 2022 ngifike emculweni ngikhipha i-albhamu enesihloko esithi Uhlaka enengoma eziwu-10.
Sishaya njalo sifuna amandla kwamatha ngivumbu ukwenza kwanzimane sesikhonde bhode nakhamuke khona abantu sejmz engishaya khona abafanayo kuyimanje ngisakasakasentonde ngishana ndikamncishana wonke amasengaphende ngomnyikikota manzi zetuyefiyenyini makhola nakungena emesinosiuyawuhima umkhondo into wenzekani wedaka othula nohlala engawazi abafane kwazi phela ukuthi yayithanda namuhlala intonda ngakuyemkatamangale zonke ishimani makhunde beselibakule zonke lakumade esibasafumane mkhulu sasoko omkhulisanamandla ngisho ngoba ukhulisile umntwana wakithi kwamade wabheka namhlanje ukuthi abazukulu bangakanani siphelile sebenganinambe sakenyuka abangana bekuwanda kuyibanza khona sesengamatshitshikela nani njekhuluma phambi endawo othi masingaphinde sekhulumela phansi ngimamshaya ingoma kwase kune twala jezimbabwe bete kushisha amagama akhala ngokuthi badlamula ndila thina hawu kwesihambi ngikhuluma ngiyandlela ngigijima abanye amajono shema kumhlangana ngimfuna kulo mhlaba nje ningane zami ngibona ngiqhuma ngiqhuma ama television senza bya nabe yethe la ke into ngikhoma la kwa kwazi khona ngini yajabula ngoba nje yawathi sifinda sibakho hlo ngumfana ngishaya ngabe ndela ngoba ngimo kusha wendo yentula nje ngoba ngoba yajabula ukho namhlanje ngoba ngisabuza ngegoba kanye siyambamba siyamsondela sinje ndo ngemhlo lo chosi ngesabu sikhilela ngoba ngisinde kuthiwa siyabulala isikini sokuthatha into lo ntombi akujele umthetho mana kusho mina ngisho ku
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kimi kuphela. Umculo wami uxhumana nami kunombolo ethi yona 0761803166. Ibhothamanzi uzongithola lapho ngixhumana nawe. Sixoxe nje umculo wami uwuthole ngendlela ofisa ukuthola ngayo okwamanje ngise-South Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqala ukungena emculweni kuze kufike nje khona manje. Hhayi, abanye basisapota impela ngothando. Siyakubonga futhi lokhu siyakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo. Nabangakabisazi nawo ugcineni bagcine besazi. Bagcine besazi ngoba baningi nabo abantu abangakabisazi. Njalo ne-Studio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakithi nabo abasafikayo.
Sibonge uNtungameli Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Sizathola njalo nihlelo ngeviki ezayo. Ku Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lama-by-elections olwenziwa kusasa kanye lokuthi ibandla le-TCC lithatha amanyathelo bani ukuze lingahlahlekelwa izikhundla lezi njengoba amalunga axotshiswa edale lephalamende esevinjwa ukuncintisa kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.